Awokuqala umntana lo mncane okuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usethawubelethe umntwana. Esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela, abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona, agcina umntwana esesithiye emhlabeni. Okuwukuthi ngani bamusile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangela abantu abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Lento sonto yokuqala isenzakala, kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane, esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakalo sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo, njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emasontweni lawa okwenza sibone abantwana bezithwala bebancane kangaka, bephinde bebelethiswa bengayishwa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba lengxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala babakhulelise suke lapho umntwana belethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingaziboniyo, njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi ke kungene emasontweni lawa kudingisise ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba abakwenzayo bona ngokumntwana le 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngu 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo? Kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni kutho ukuthi sokuze kwaba lomunye osithiyayo. Kodwa abangasithiyo bangaka ababelethayo abalama 14 years abama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhona okokuthi umongameli emasontweni uMnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka, vele kuyasimangalisa ukuthi kugcina kusithiya lembuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeke emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sisale silembuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza lemikhuba bengabothwa akusikho yini ukuthi ngoba upresidenti useduzane labo useduzane nesonto labo, mhlawumbe upresidenti njengoba laye mhlawumbe kubula ilunga lalawo masonto kuthi uthi uvumelana nawo lo mkhuba omubi kangaka esiwubona usenzeke emasontweni la esimbona ibonakala khona esiyakhonza khona. Vele kusithiya sinembuzo kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi ke le mbuzo esilayo sike siyiqondise kuyiwe ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo thola abantwana abangaka bengabomama bemizi, abantwana abangaka beqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngoba babadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe ilizwe elilomthetho wokuthi umntwana oseminyakeni ngaphansi kangaka akavunyelwa lokuthi ngabe uhlangana ngokocansi labo baba badala kangaka, uthini ngakho yena njengomongameli? Siyazibuza lokho, yimbuzo futhi esifisa ukuthi ngani thoko sesikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi maye fika lapho ufika thini, uyabuka yini umhlolo ongaka lobo uyawukhuza.